Linkuthazo uMohade uyenze emhlanganeni awenze labasakhulayo labamankampani alungisa inhlanyelo esigodlweni sebandla lezanu PF. Sikhathi sinye kuqhutshwa umhlangano omkhulu womnyaka waleli bandla eGoromonzi duzane leHarare.
To government, to our ministries, especially the Ministry of Lands, the youth that are here, most of them I am told, are missing from those that have got the land.
Ingcweti yezicubungula ezomnotho zithi lokho akusoze kwanceda ngalutho kuzahle kwengeze inhlupho ilizwe elibhekane lazo. Lezi ngcweti zithi njalo isimo somnotho weZimbabwe savele saqala ukonakala kusukisela ngomnyaka 2000 lapho uhulumende wasungula uhlelo lwakhe olwalungahlelekanga lokwaba kutsha umhlabathi ewabela abantu ababengela lwazi lokulima njalo bengela okokulimisa inhlanyelo loba imfundiso. Ukuthathelwa kwabanini plazi umhlabathi lokhu kwenziwa ngodlame kwabulalisa abantu abanengi ikakhulu abanini plazi abamhlophe. Lolu hlelo lubikwa ngabenhlanganiso yabamaplazi amakhulu eyeCommercial Farmers Union ukuba lwabangela ukuba amalunga alo edlula inkulungwane ezine balahlekelwa impahla ebiza izigidi lezigidi zamadola izisebenzi zabo zasala zingasela msebenzi. UMohadi ukhuthaze abasakhulayo ukuba basungule ubudlelwano obuhle lamankampani alungisa inhlanyelo lemvundiso njengoba benxusiwe ukuzobukisa abakulungisayo emhlanganweni wabo weZANU-PF owenzelwa eGoromonzi. Emhlanganweni munye umgcini sihlalo wohlangothi lwabasakhulayo kulolu bandla oleZANU-PF Youth League, uMnumzana Poporaito Karepi ukhuthaze abasakhulayo laba kuba babisele izikweleti abayabe bezithethe emabhanga ukuze lawo athole imali yokukweletisa abanye lobabona kwelizayo. UTogarepi ugcine ngokubonga umusa owenziwa libhanga ele Empower Bank eliyilo elikweletisa abasakhulayo abangela okokubambisa icollateral. Ngakho ke esithi kuqakathekile ukuthi abakweleta kilo babisele izimali abayabe bezibolekile ukuze lalo liqhubeke ngomsebenzi. Namhlanje idalela phezulu elePolitbureau leZANU-PF belikhangelelwe ukuhlangana lihlela ukuluhlu lwendaba ezizahlaziywa kulomhlangano owenziwa ngomnyaka. Lomhlangano okhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Ukuzavunyelana emhlanganeni wanamhla owePolitbureau kuzaphinda kuhluzwe ngelinye njalo idale eleCentral Committee yeZANU-PF. Andubana kube yizihloko zendaba ezihluzwa emhlanganweni waseGoromonzi kusasa. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba izolo ukubana ibandla lakhe lilungiselele okweneleyo umhlangano walonyaka okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa okuhluphayo eZimbabwe okugoqela umumo womnotho welizwe ezombusazwe kanye lokuhluphayo ebandleni lakhe. Lo mhlangano okhangelelwe ukungenwa ngamalunga eZANU-PF angaba zinkulungwane ezedlula ezinhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingu Praxedes Jeremiah.